Izakhamizi ezixhumane lazo lapho ezikhelela khona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindele amanzi ngoba bengasaphumi kakhulu kude abanye sebesikha edamu ngenxa yalolu dubo. Inhlanganiso ye-Afrika isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye kodwa udubo oselikhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane. Unkosikazi Duduzile Ndlovu, umgcini sihlalo wekomiti ekhangelele lesi sigojo, uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanka lamanzi leli eselidabukile.
Manje into esesihlala layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile. Ikho lapho sesidinga ukuthi siyathola ukuthi sithole omunye ujojo. Sesihambisa iripoti leyo kucouncil. Into usicouncili wasiphendula kwayo wathi njengoba libona umumo usesenzi, awukabile ukuthi amahofisi avuliwe. Kuyasihlupha ngoba amanzi asisatholi ngemfanelo. Kathesi kunjifoyitha ufanele ukuthi sidlale lapha amasoli. Akusa amanzi kasa, akungavelila ngalithi amanzi kasapompeki.
Amazwi akha agcizelelwe ngunkosikazi yePispanda othi udubo lwamanzi beselunganeni esigabeni sabo kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima.
So kathesi bathe kusifakela ujojo udubo lwabangani lubanganene ngoba sinabantu besikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazo zinathi. Ungani usifake engozini ngoba bayasondelelana but ngokuthi amanzi akhona abebanjwe ephithizelwa bewakha fasti khonapho kugcina besondelela.
Udubo lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi njalo lukhangelelwe ukuthi lusabalale kunyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo zamakhaya bathi uhulumende kumele aqala alungisise izikolo zamaphandleni zingakavulwa ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Thando Mawube Matanangombe uthi kuningi okusilelayo kulezi zikolo okudinga ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvulwa kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana kakhulu ezikolweni zemfundo ephansi ngoba abantwana bancane ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Ngakuya ngami ngawo uhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe kungabi lokujaha thize ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantwana bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe Waters, othi kuza kuba nzima lakubabalisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo kambe sizabathungela amaqhiye ethu sibabophele abantwana. Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kuzima lokho, izikolo kazime. Yona leyani programu uhulumende ayeyizama eradio emakhaya athumela ama-learning aids. Angimboni umzali olwesibindi sokuhambisa umntana wakhe esikolo.
Ekhuluma esesikolo seMthabezi Izolo, umphathi ntambo ubona ngezemfundo uMnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kakabeki ilanga lokuvula kwezikolo esithi lokho kuza kuya ngemizamo azayithatha ekulwisaneni legciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuzamele zibe lamanzi aphuma empompini phambilini ngokuvula kwazo. Inani lalabo abahlaselwe igciwane le-coronavirus liyaliqonga mihla ngemihla. Zaliningi labazali lithi lizavela ukuthi nxa isikolo singavulwa kuyazi kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.